Isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Alivuka njani mthwakazi omuhle olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesine mhla ka 22 uNcwabakazi 2019 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ukuthunjwa lokuchaywa kwabalembono ehlukene likahulumende ikakhulu amalunga e-MDC kuqhubekela phambili.
Afika ngekhaya edinga mina asenziswela okokuqala, aphenduka ngobusuku obulandelayo abethatha ubaba wami abemthumba amchaya bamenza konke ababemenza khona, baye bemshiye emangcwabeni eluveze laphana duzane le-couch park. Konke lokhu babemchaya bembuza besithi kathi uphasho ungaphi, uphasho ungaphi.
Amapolisa avimbe okunye njalo ukutshengisela kwe-MDC obekumele kuqhutshelwe eMutare yileli bandla lamhlanje.
Mbone ngani ukuvimba lokho abakwenzayo akusoze kwaphambanisa lutho. Kuzafika esibangeni sokuthi uzulukazi weZimbabwe mhlawumbe kuhlanganisela lamapolisa lamasosha abatshela besithi hayi ngeke sisebenze kumbe siphile ngalolu hlobo.
Isizalwane seZimbabwe unkosazana Linda Gugu-Vilika ugwazwe wabulawa ngumkakhe kwelebhilitane ngolwesibili ngesikhathi inani labesifazane ababulawa ngomkabo emazweni lisiya liqansa.
I-abuse is real, especially kuleli lizwe amadoda ayabulala. Ngabona lengani kali-understandani emtshadweni, okungcono ukuthi uhlosuke ungameleli ukuthi kuze kube wrong.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ukuthunjwa lokuchaywa kwabalembono ehlukene yeZANU PF ikakhulu amalunga ebandla le-MDC okuqale phambilini kokutshengisela ukungasaphumelelanga ngoba kuvinjiwe kuyaqhubekela phambili. Osekukhanya sobala ukuthi engaswelakala abafuna ukumthumba bayathatha yinqe abamtholileyo bahambe laye bamchaye bamhlukuluze. Izolo ebusuku abantu abakade bezivale ubuso behlome ngemibhobho bathumbe umlingisi owazakala ngokuthi nguGonyethi uSamantha Kureya eHarare, bamchaya kabuhlungu basebemphosela enkambeni yamapholisa elimele okwesabekayo. UGonyethi usanda yethula umdlalo okhuluma ngocuku lwamapholisa ngesikhathi sokutshengisela. Kobulawayo ngomvulo bazame ukuthumba umkakhansila wenketha olilunga le-MDC umnumzana Arnold Batsirai ophunyukileyo kodwa esetshayiwe. Kuthi ngelanga linye unobhala jikelele wogatsha lwabatsha kuleli bandla umnumzana Pasho Raphael Sibanda uthi wayedingwa ngabacatshangelwa ukuthi ngamapholisa ensitha we-CIO abathi sebemswele bathumba uyise bamchaya kakubi bamthiya emangcwabeni eluveve duzane le-Country Park emadabu kakusa. Umnumzana Sibanda utshele usithandekile Mhlanga we-Studio 7 ukuthi ulokhe ecatshile njalo ibandla lakhe lilungiselela uyabika lolu daba emapholiseni.
Bafika bona laba okuthiwa esingathi ngama CIO amapholisa eZANU PF amapholisa awe national security afika ngekhaya edinga mina asenziswela okokuqala, aphenduka ngobusuku obulandelayo abethatha ubaba wami abemthumba amchaya bamenza konke ababemenza khona, baye bemchiye emangcwabeni eluveve laphana duzane le-couch park. Konke lokhu babemchaya bembuza besithi kathi uphasho ungaphi, uphasho ungaphi.
Usenjani kathesi, njalo udaba lwalubika yini emapholiseni?
Ubaba usengani usesizwa ngcono ngoba wathola usizo kubodokotela sesincedisa yilokhu zeni sesincediswa yipart. Udaba besisasendleleni yokuthi sibonte siyelubeka kuhle elokhu zeni emapholiseni.
Lilobufakazi bani njengebandla ngalokho, njalo labo abanye abathunjwayo bangaphi?
Ubufakazi silabo yikuthi uzananzelela ukuthi into leyi ayiqalanga ukwenzakala kobulawayo. Silama cases amaningi kakhulu awenkokheli zama-youth ebekade zithunjwa, zichaywa, zisenziwa iloba yini ekuqaliseni kwama demonstrations aqalisela eHarare. So lokho akuzange kusethuse ngesikhathi sokufika sokusenzakala yithi futhi kokulawayo. Sahle savile sabakwazi ukuthi hayi lokho kwenziwe lokho kwenziwayo kwenziwa iZANU PF ngamapolice eZANU PF iCIO.
Njengomuntu obedingwa ungaphikathesi
okwakhathesi ineza utshela yona ukuthi lokhu ngidingwa. Ngoba lalaba abathunjwayo khathesi nxa bethunjwa babe babuza bebachaya bebabuza ukuthi kanti uPhasho ungani angithi and ilokhu ngisesabela impilo yami ngoba nxa sisiba labantu abalokhu bethunjwa bechaywa bebuzwa ukuthi kanti unobhala wena uPhasho ungapi okuthi ukuthi impilo yami ngokwayo isengozi ngisengozini sibili enkulu kakhulukazi ngoba lokhu kubonakala ngokuthunjwa ukuchaya kwabantu okusenziwayo beqhubeka belokhu bebuzwa ukuthi kanti uPhasho lo ungani. Siyathunjwa, siyachaywa, siyadingwa ngenxa yokuthi isimo sepolitiki kumbe isimo selizwe kasimanga kakuhle. So ukuphetha lokucina kokuthi abantu bengathunjwa, bengachaywa, bengacatshi, bengabulawa yikuthi kube lokulungisiswa kwezopolitiki elizweni. Ama-citizens wonke kumbe abahlali beZimbabwe bakwanise ukuthi bebe lenkululeko yokukhuluma bethole abakudingayo yonke into ilungisiswe ngendlela esikhangele ukuthi ilungisiswe ngayo. Nxa izinto zilokhu zingazilungiswa ngayo kwezopolitiki akulanto ehambayo. Yike ngakutsho.
Alo ke ngumnumzana Phasho Raphael Sibanda unobhala jikelele wogatsha lwabatsha kubandla leMDC kobulawayo ekhuluma ecingweni leStudio 7 esendaweni engaziwayo ngoba esesabela impilo yakhe. Amapolisa avimbe okunye njalo okutshengisela kwebandla leMDC obekumele kuqutshelwe edolobheni leMtare yileli bandla lamhlanje lisola uhulumende ngendaba ezimbalwa ezigoqela lokwehluleka ukulungisisa umnotho welizwe. Ukwalelwa kweleli bandla kutshengisela eMtare kuza ngemva kokuvinjwa kwalo ukuqhuba inhlelo ezifanayo eHarare kobulawayo eGweru kanye lasemaswingo. Amapolisa ethesa ibandla leMDC lomkhokheli wayo umnumzana Nelson Chamisa icala lokuphehla udlakela elizweni. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxele isikhulumeli sikaJamisa umnumzana Nkululeko Sibanda.
Kwelo kusegcekeni ukuthi ukhulumende kaMnangagwa wesaba uzilukazi weZimbabwe njalo akala kuzithemba ukuthi yena angenelisa ukubusa ilizwe engasebenzisi udlame njalo lokhu kutshengisa ukuthi kahle kahle esasivele sikutsho embali ukuthi behluleka ukuphumelela ekhethweni kusegcekeni njalo ngokuthi bayakwazi bahlala bethwele imibhobho lezintongo.
Selizaqhubekela phambili njani pho njengoba ivinjwa yonke imihlangano yenu ngamapolisa?
Ngibone ngani ukuvimba lokho abakwenzayo akusoze kwaphambanisa lutho. Kuzafika esibangeni sokuthi uzilukazi weZimbabwe mhlawumbe kuhlanganisela lamapolisa lamasotsha abagcina bethi hayi ngeke sisebenze kumbe siphile ngalolu hlobo. Siyazi ukuthi phela lanxa kunje siyeza ukuthi bona ubukhokheli bezanu kabuhlalisekanga ngokwesaba bathi bona besaba ukuthi bangabulala nabona bodwa kumbe bangalimaza nabona bodwa. Khonokho kutshengisela ukuthi ilizwe kalikho sekuveke lithole ukuthula ngaphansi kobukhokheli bukamnumzana uMnangagwa.
Abezanu bona labo khuluma ngabo obathi amapolisa alungile ngokuvimba imihlangano yenu le ngoba injongo yenu yeqiniso ikudala udlakela elizweni.
Udubo olukhona ngelokuthi lamapolisa akawavumi bayakwazi ukuthi amapolisa yala ukwala lokhu egijimisana labantu yikho sebethatha amasotsha bawagqokise impahla zamapolisa ukuthi bagijimisane labantu. Siyazi ukuthi okwenza ukuthi amapolisa lawa aqinise sithi hayi kasavumelani lokusetshenziswa ukubulalana lozilukwazi weZimbabwe kuzagcina kufike lasemasotsheni akubona ukuthi hayi kawuqondanga ukuthi bahlale begijimisana lozilukazi weZimbabwe.
Kubasekeli benu kade bekhangelele ukuba semihlanganweni yonke le lithini kubo?
Sithi kubo bangalahli imbeleko ngokufelwa khona ke sikwenzileyo ukuve kuinto eqondileyo esikuthi sithisa sibona ukuthi uhulumende wezano umi ngapi njalo angathatha izizathu bani ukuthi alungise udola seZimbabwe ngendlela ukuthi sokukhangelela ukuthi kusiwa phambili kuzahlelo izinhlelo ezihambelana nendlela izano efuna ukuthi inizwe njalo labantu belizwe Zimbabwe baphatheke ngayo.
Hello ke umnumzana Nkululeko Sibanda isikhulumeli somkhokheli webandla leMDC umnumzana Nelson Chamisa ubexoxa icingweni lo ntungameli inkomo weStudio 7. Okumanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leNewsday lithi umongameli Emmerson Mnangagwa uphoselane aqatha lomkhokheli womanyano we-European Union umnumzana Timo Olkonen kulandela imbiko ka-Olkonen eyokuthi uhulumende weZimbabwe wephula ilungelo likaZulu. Umnangagwa lo-Olkonen bebesembuthanweni wekhomishini yeZak eHarare. Iphephandaba leChronicle lithi abagadi bekhombi kade isuka edolobheni isiya emganwini babambisane umgulugudu kade ohlome ngombhobho ufuna kubathathela imali konke lekhombi kade beyigadile. Umuntu lo obeyedwa ucathangelwa ukuthi engaba enguye obesethwalise nzima izakhamizi zemalokitshini ngokuzithathela imali lempahla etshiyeneyo ephethe isibhamu. Okwamanje ke silalele amazwi abalaleli beStudio 7 abasithumele ngeWhatsApp.
Sanibona bantu beStudio 7, sanibona, sanibingelela. Yazi zisubuhlunga lento ezwa uhulumeni weZANU-PF, into ezwa uhulumeni weZANU-PF eZimbabwe. Into le ayenzayo ukuthi manje ushayisa abantu namaphoyisa jikethi G40. Maku G40 yakhona leyo ababotshwa ngani labo bantu abashaya abantu? Awukhona ukuthi ushaya umuntu ngaleya ndlela angani uvulala inyoka. Hayi, no. Kumele abantu basukuma fana nalento bayenza uKhambarani. Ayikho right yanto abayenzile, ayikho right kakhulu. Awukheni ukuthi uhulumeni weZANU-PF anqabele abantu ukuthi ba-strike kanjani manje, ukuthi abantu banelungelo lokustrike, umthethosisekelo uyabavumela ukuthi ba-strike. So manje uhulumeni weZANU-PF mayelokhu esenza izinto ezifana nalezi, ajike atshele abantu ukuthi uzo-create umsebenzi, uzoyi-create kanjani yena esahlukumeza amalungelo abantu. Amaqembu aphikisayo wonke nje kumele ahlangane abe yinto eyi-1, baphikisane nalo uhulumeni kaMnangagwa. Only kuphela iqembu elingekho right iMthokazi Republic. UMthokazi Republic abantu babhizi balwa neZANU-PF, yeMthokazi Republic uphikisana nje ne-MDC ukuthi uzonda amashona. Awukheni ukuthi ipolitiki uyifundelephi lo muntu lona? Angeke uthi uyiqembu elisemthethweni esezweni, kumele uvotele wonke umuntu. Uma uzothi uzonda umhlobo othile, shouthi ikhanda lakhe alisebenzi, umqondisi moyo. Ngiyabonga.
Lo mkhankaso abathi sebewubumbile laba bantu liqiniso elimqoso ukuthi hhayi labo yisikwadi nje esikhitshiwe ukuthi siyethusela abantu ngoMnangagwa nangekhabhinethi yakhe, njengobe echilwe ethi khona ukuze abantu babone isifundo ngale into. Vele liqiniso lelo legama litsho okuningi ukuthi vele singadlaleli phansi kwabo, bayesisatshelwe khona ukuthi vele yisilwane. So indaba le izakwaniswa nguNkulunkulu, akula ndaba emhlabeni, vele akula nto engapheleli. Njalo akula sigebeni esiphilela choso, sibabonile abantu ababethatha impilo abantu beyibeka ezandleni, bangaphi manje, bangaphi osavimbi, bangaphi ugadabi, bangaphi uBin Laden, bangaphi osadamu ababethatha impilo, ababehlela esipilweni sikaNkulunkulu bezeza uNkulunkulu. Lizokuphumela lawe gawuli lesikwathi sakho soneso, lizakuphumela lawe one day, lizawuba ngelakho.
Ngiyalibulela Mthokazi. Ngabe lishona njani? Ngophawunda Sibanda lapha ngasebusana.
Indaba le enduna Ndiweni kumcele ukuthi akubanjelwe akuzo ikho lokho akwenzileyo kodwa nezombangazwe njalo kumcele ukuthi yilabani abantu ababezama ukumthumba laphana kwehluleka. So osokwenzakala okuzakwenzakala manje kule two possibilities ezingenzakalayo ukuthi either sesinganozwa kuthiwa usehlile khona ngale jele kuzokuthiwa uzenze something or else they are going to inject him, bazamu-injecta ne-something ukuthi lanxa bangamkhipha sezabuye zofela lapha ekhaya. Bebevele bemdinga, so kuyi-advantage vele kade bevele beyifuna ukuyenza kunduna. Njalo lumbuso kaMnangagwa okulwa lezinduna usezinjani bantu into lekasiwento entsha, yikho lokhu ngalesiyana isikhathi sekukurawundi sasibabona bebulala izinduna bebegamula amakhanda. Ngithi le ngaseGwanda izinduna zaqanula amakhanda, zaqanula amakhanda kubeka ikhanda esigodweni umuntu agamule ngihloka kumbe kuthiwa umntwana amgamule umntwana yale babethatha sebethatha bomhlwa bemtshengisa ukuthinzana.
Selibingele lonke ke basazi be-Studio 7 nabalaleli, siyabonga ngohlelo lwendololo esethulela lona ngathi uhlelo lukubaluleke kangaka alisalibonga luqakatheke kakhulu uhlelo kwo wonke umuntu. Mina ngindani eJohannesburg, ngifuna ukukhuluma ngale ndaba kalo baba uMatemadanda lo. Hayi, siyamcela lo baba yazi azame ukuhlisa umoya, ahlise umoya bengakhulumi noma yini. Kanti into ezabe bale ukuthi MDC iproteste kuyini, abayivumeli ilokuzeni MDC ngoba ilolamalungelo abantu. Abantu kahle kahle abayezanjela kusuni MDC abavumele ihlambda MDC kubeke idemonstrate la ngoba izinto elizolazimanga asithandi lethi ukuba sidlala e-South Africa sithimizi imizethu sihlala e-South Africa egangeni singahlala isikhathi singaboni ngazithula imizedileke. Siyacela kakhulu, siyamcela kakhulu uMnangagwa. Siyayi uMnangagwa yena ehlale siyamazi ukuthi umuntu onenhliziyo elikhulu, onenhliziyo elikhulu kwaba lobugebengu phakathi bawisayisa iZimbabwe namanje dathi bathi balungisa iZimbabwe ibi-right since kudala but manje sebethi bokuthi balungisa balungisa iZimbabwe lokhu kuphumela phambili siya phansi, akunamali eZimbabwe, akunamsebenzi, akunakudla, akunakufuel kodwa bathi balungise balungisana abantu bezanup f.
Lami ngisehlelweni ngijoyinile isihlelo lapho uma ngikhangele kustudio lapho eZimbabwe lapho. Mina ngikhuluma ngisendaweni kelele Botswana eHabrone. Uyabona uthiwa ngubani lo wathi bapho uMhlaba iJackson lo athi sepusweni yakamnyama yakamgabe lo. Uyatsho abona ukuthi anje abantu kathesi kunje kathesi kompana. IZANU PF la yena lo kade kuZANU yena imali usinye sisitshaba la kade khona khonapho wadla bonke labo uMnangagwa. Yena akakhuluma iqiniso uMnangagwa la yebotshwe bonke kade besephathini iZANU PF bebotshwe bonke uMnangagwa uChenga uJonathana bonke kewayikhengena leyo yonke lathi kuZANU kumgabe imeli botho yonke nyabonga.
Lithona njani ngapho kustudio 7 nangumamamoyo lapha eGqira thina sesidiniwe ngomnangagwa wakhona lo ngabe uyachiya ngoba vela kula muntu omthandayo lokho kwaphuma uMgabe vela singake sibale ukuthi kulo president eZimbabwe.
Lawo-ke bekungamazwi abalaleli bethu, lingakhohlwa ukuthi lani liyenelisa ukusithumela amazwi enu eliwathumela kuWhatsApp nombolo ezithi +1 202 465 0318. Lawo-ke ngamazwi angelani lokwenza le Studio 7. Okwamanje-ke ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Jair Bolsonaro weBrazil usethe inhlanganiso ezizimeleyo uzethese icala lokutshisa iganga kulandela imbiko ethi lumnyaka kube le mililo eminingi okungaze kubonakale elizweni leBrazil. Umongameli wele Melika uMnumzana Donald Trump usedale inkulumo kulandela imbiko yakhe ethi abesijuda abavotela ibandla lama-Democrats ngabathengisi. I Isizalwane seZimbabwe unkosazana Linda Gugu-Vilika ugwazwe wabulawa ngumkakhe kweleBhilitane ngolwesibili ilanga libalele ngesikhathi nani lezizalwane zeZimbabwe ezesifazane ezihlala emazweni aphetheya zibulawa ngabomgabo. Asizweni okunengi kuntatheli izindaba yestudio 7 uEzra Chisa Sibanda esipha lolu daba ngokugcweleyo ekhona le kweleBhilitane.
Ukubulawa njengenyamazana kukagugu kwethuse izakhamizi zaseGreat Selling e-Essex lapho behlala khona lomngakhe. Akwaziwa ukuthi sizathubani embulele. Sixoxe ngesizalwane zeZimbabwe ehlala kweleBhilitane ezethuke kakhulu ngesigaba lesi. Unkosazana Pamela Moyo ngumunye laye owaphosa wabulawa ngumngakhe.
Sithe sesilele ebusuku ngabana sithatha umqamelo esefuna ukungivala ngawo, efuna ukungibhala umoya. So ngaphangisa ngasengimbona mina. So ngathi ndingazama ukubaleka kanti vele wayele ngqamu. So wahle wakhupha ingqamu, wathi uyangigwaza angigwaza ehlombe. Ngakwanisa ukubaleka ngavula isivalo ngabaleka. Ngahle ngabiza amapholisa akazange angibone ngacatsha. From today ngahle ngathutha leLondon ngahle ngayocatsha la wahle wabanjwa ngamapholisa wayevalelwa. Umtshato wahle waphela. I-abuse it's real, especially kuleli lizwe amadoda ayabulala. Ngabona lengani ngale understandani emtshatweni. Okungcono ukuthi uhlosuke ungameleli ukuthi ukuze kube wrong.
Unkosazana Sikoluhle Shoko uthi indoda oyibone kuhlukumeza kumele uhle uchithe umtshato khonapho khonapho.
Abantu sigcina sikuma-relationships alobudlwangudlwangu angelathando phakathi. Ugcina ubuleke ngumuntu. Sesibona kathesi udadewethu lo ofile ebulawa yindoda. Nxa kunzima, nxa ubona ukuthi lokhu sokwehlula, ngcono uchiye kulokuthi ufele phakathi.
Umnumzana Dumile uthi abesintwana bayadelela omkabo emazweni.
Ngokudelela osokukhona lapho sokusenziwa ngabafazi. Kunzima, asihlonipheni bomama, asihlonipheni kangitsho ukuthi ngiyakusapota ukubulawa kwabomama, kodwa kasikuvikeleni ngokuhlonipha bomama. Sizibuthe, sibe ngabomama abahloniphayo.
Ukungabi labantu abadala abakhuzayo yikho kwenza abathetheneyo bahlale besilwa. Umnumzana lakhe Moyo uyafakaza.
Mangisizwa abafowethu labodadewethu kuthiwa bayaxabana kwesinye isikhathi baze balimazana. Bekungaba kuhle sibe labantu abadala lapha e-UK kwesinye isikhathi abantu uma belenhlupho libona abantu abadala. Ngiyazi ukuthi abanye babona ama-pastors ema-church, kodwa ke kaningi abantu abadala kwesinye isikhathi bayawubona nje umtshato ukuthi hayi lo usunzima.
Iningi lamakhosikazi endileyo ahlukunyezwa ngumkabo kakhulu emendweni. Ukwazana Musa Madondo uthi omama kabangahlali emendweni olobudlwangudlwangu.
Njengabafazi sesihlezi ezindlini, sihlezi ezindlini ngendaba yokuthi siyesaba ukuthi abantu baza kuthini. Namhlanje sesilokhe silahlekelwa, sisesaba ukuthi abantu baza kuthini. Sesilokhe sitshaywa, sisesaba ukuthi abantu baza kuthini. Mina ngombono wami mbone ngani sekuyisikhathi sokuthi indaba le ike ihluze njengabafazi. Sike sihlale phansi sibuzane ukuthi kufuze sihlale yini na ngokuthi abantu baza kuthini. Kumbe sekuyisikhathi sokuthi lathi sibone ukuthi okuyabe kungcono yikuphi.
Usikhitha mfundo u-Admore Chuma wase-University of Essex obesazana kakhulu lomuyi ugugu kunye lomkakhe uchaza ukuqakatheka kwesiko lokulaywa kwabathetheneyo nesintu ongatholakaliyo emazweni.
Thina njengama-Africans singabantu labana ukuthi khona siyaba labo anti labo obabakazi abakwanisa ukubana nxa kule problem kuma-relationship bangenele. Akusekho ke lapha England, England lapho sutshelwa nge-counseling. I-counseling it's been proven ukuba into e-cultural. Ngithi ku-culture yethu kwakusenziwa ngabo anti. Uthola manje ubone kuba into encane nje abantu ku-relationship begcina ukuxatshana, kugcina sokusibala izingozi ezinjengalezi.
Sebaningi abasifazana abadabuka eZimbabwe ababulawayo ngumkabo kweleBhilitane. Okunye kusenziwa isikhwele, abanye bathi sokulokudelelana. Umkagugu ubotshiwe njalo laye uyisizalwane seZimbabwe okwamanje osesibhedlela olindwe ngamapholisa kulandela ukuzama ukuzibulala. Ngimele Studio 7 eLondon, igama lami nguEzra Chisa Sibanda.
Siyabonga Ezra Chisa Smanda lokhu sisendabeni zemazweni. Imbiko isanda kuyithola kathesi ikhomba ukubana sewuqhamuke udlakela eSouth Africa emgwaqweni oya eRichard Bay. Imbiko le ithi kulabantu abadriver abachayela izimota ezikhulu ama truck asebebanjiwe abanye babo bachaywa. Iningi lalabo okuthiwa abachaywa ngabavela kwele Nigeria. Asenelisanga ukuthi sizwe okunengi okwenzakalayo kodwa sizalipha okunengi la nxa sikuthola. Kodwa ke imbiko esilange ukuthi nxa ungayisuwe we South Africa ungowe uvela kwamanye amazwe ungayi endaweni le okuthiwa iRichard Bay. Sikhuluma nje kuyachiswa izimota. Freedom is coming tomorrow. Yeah, inkululeko yeza kusasa. Ingoma ka Sarafina. Yeah, umdlalo ka Sarafina. Liyawazi ke. Usidubela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba. Ukuthunjwa lokuchaywa kwalembono ehlukenele kahulumende ikakhulu amalunga MDC kuqhubekela phambili. Amapholisa ayavimbe okunye njalo okutshengisela kwe-MDC obekumele kuqutshelwe edolobheni leMutare lamhlanje. Isizalwane seZimbabwe inkosazana Linda Gugu Vilika ugwazwe wabulawa ngumkakhe kwele Bhilitane ngolwesibili. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo igama nguChris Gande. Sibaneni njalo isikhathi esinye kusasa kumbe listinte ngo 7 ntambama lamhlanje.